ibuhle kwaqhulumende ngoba ungumsebenzi kaqhulumende ukuthi badinge ukuthi umumo wezulu umi njani liza kunokwesikhathe singanani liqalisa nini lisiyaphela nini kwenze ukuthi ke bazise bonke abantu abalimayo ukuthi balime ngesikhathi kwenzela ukuthi izilimo zabo zivuthwe.
Abezanu PF bathi ngeke libasole ngoba kayisiba babangele ukuthi izulu lingani kubangelwe ngumkhathi.
Ibangelwa yikwehluleka kwebandla lezanu PF ngoba kufanele ukuthi babe lakho ukukhangela lowo mkhathi ukuthi umi njani. Nanko sikhuluma kahle izulu abantu bayalima ngesikhathi abajayele ukuthi izulu libuya ngaso kwasokusitsha kodwa izulu lafika sokujile sokungaseze kuvuke. Kodwa ke ngakulo hulumende owaziyo into ayenzayo kufanele ukuthi akhangelisise umumo wezulu abe sesitsho ukuthi hayi izulu lizaqalisa ngesikhathi esinje siyaphela ngesikhathi esinje. Njalo kulabantu abangabalimisi abafundeleyo abayibo kufanele bahambise yona leyo ke imbiko ebantwini besazisa abantu ukuthi balime njani baqalise nini ukulima ngoba izulu liyabe limi kanjani. Sikhangele futhi ukuthi ke ungakhangela ke abantu bezanu ke bathethe amaplazi bethatha amaplazi abe vele elamanzi elama-irrigation kodwa sibona khonapho lapho kulamanzi khona lama-irrigation kade sikugcwele utshani kakulinywanga lokulinywa pho abathi khona kabayenzanga lutho yikuphi ngoba lapho kulamanzi khona okuthelela abehlulekile ukulima yibo abathatha amaplazi yibo abanika abantu amaplazi abangaziyo into abayenzayo so abehluleka yibo kanye uhulumende wezanu.
Inhlanganiso ezifana le World Vision kanye le World Food Program ziphakathi kokudinga imali yokuthengela uzulu weZimbabwe ukudla. Uhulumende yena ungathi wenza yonke na imizamo emele ukuthi ngawo yayenza.
Uhulumende lo kwakulamzama ngawenza ngoba vele yena usehlulekile. Ukuqakathekile ungehluleka esintwini sakithi umuntu kufanele avume ukuthi hayi namhla ngehlulekile lokhu kungehlule kungcono ngishiye kwenziwe ngomunye. Nxa sebehlulekile sebehlulekile abavume ukuthi sebehlulekile ngoba phela asomsebenzi we-World Food Program ukuthi badingele abantu ukudla. Njalo kasomsebenzi womuntu nje kazani ukuthi adingele abantu ukudla. Njalo asomsebenzi ka-MP ukuthi adingele abantu ukudla kodwa ngumsebenzi kahulumende.